eqinisweni kuhle ukuthi kukhulunywe kodwa kunzima ukuthi ukhangeleli ukuthi bazakwenza. Ngoba bengakwenza khona oko kuthi ukuthi bazalahlekelwa ngumbuso. Ngoba singananzelela basembusweni ngokwephula amalungelo oluntu. So ukuthi sithi kwangkhona bazakwanisa ukuthi belondoloze ilungelo loluntu, abantu bebe ne-right yokuthi bezicabangele, bezenzele izinqumo, kunzima ukuthi sikukhangelele. Ngoba zide kusenzakala la ngendlela abantu abadubeka ngayo. Basebehlamuke ngaphansi kwalo mbusazo.
Yiziphi izehlakalo fuzwayo ongathi zikhomba ukubana ngempela amalungelo kahlonitshwa nguhulumende weZimbabwe?
I-freedom of association, i-freedom of speech ayikho eZimbabwe. Ukuthi abantu nje behlangane bebonisane bagaventi nemithetho yona leyo, the amended posa lesi kuthiwa sokuyini kathesi, obviously iyalimitha ama-freedoms abantu lokuthi bethishe i-right to information. Uzathola ukuthi information is censored, so kunzima ukuthi ukhangelela ukuthi abantu konke khonoku kungavehle kuvule ukuthi abantu hayi sebethola information yonke ngokwenzakalayo langamalungelo abo. Uhulumende loyo engalahla yikubona vele ama-amendment aye-constitution wonke athatha away ama-freedoms ayekhona. The little gains ezazenziwe ngokubhalwa kwesisekelo, the whole idea ukuthi abantu bengabi namandla namalungelo okuthi bebonise abakufunayo. Ungakhangela kumnyaka ophele abantu bathe betshengisela ukuthi ama-results ama-elections bephuzele ukuphuma, uhulumende uthethe umbhobho wabadubula.
I-European Union yona ongathi iluphatha kuhle na udaba lwezijeziso lolu ngendlela ekhuthaza uhulumende ukuthi ahloniphe amalungelo? Ngoba sibona uluhlu lwezijeziso osolukhona okwamanje lufakwe eceleni nje. Indlela engakhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo nangu uhulumende le?
Ngibona ngabathi i-European Union izama ukuthi engxenye ingarelaxa khonoko, laba bazabona ngani sebeyamukele labo bethile ngcono. Kodwa ngiva ngathi kuthatha inyamazana yeganga nje ukuthi usuyihlalise ekhaya. Kunzima ngoba vele yona inyamazana yeganga.